Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izulukandaba olamukela kafontu likazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
umqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele kuliswe elizweni leZimbabwe, ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla, okukhulu kwakhona kwenziwa ubugwelegwele obenziwa ngabantu abayebethenjiwe ukuthi bebesemahofisini ayiwakhangelele.
Umgcini sihlalo wekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo yeZimbabwe Anti-Corruption Commission uxwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile ukuthi ngabalezikhundla zaphezulu.
Bancane nanzelela lapha kwelemelika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo, so sebehambe isibanga eside. Nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamathumi amane kuphela, so ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje batshayele ihlombe elemelika ngokuthakazelela ilanga likazibuse. Abaphila legciwane lengculaza batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bekhonona ngenkinga ababhekane lazo ekutholeni usizo lokwelatshwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhomishini ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission iZAC baxwayisa abaphatheke kulomkhuba ukuba bazathwala nzima kungakhathalekile ukuba ngabalezi. Abekhomishini le bathi inkohlakalo yiyo imbangela enkulu yezikhubeko ezibhekane lokuthuthukisa.
Emhlanganweni lentatheli izindaba emahofisini ali commission emzini weMount Pleasant eHarare, umgcini sihlalo wayo uCommissioner Justice Lois Mathanda Moyo uthi selokhu baqalayo umsebenzi sebethole imibiko yendaba ezingamachumi phose amane, ezilichumi zakhona kungezaba lezikhundla zaphezulu. Uveze njalo ukuba sebeqalile njengekhomishini ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso zalabo abakuzikhundla eziphezulu. Kunje sekulodaba olulodwa oselukhwezwe lwasiwa kwabe ofisi yabachuchisi bakahulumende eNational Prosecuting Authority. Linkulumo isekelwe ngabasakhulayo bebandla leZANU PF, bona abasanda amagama abanye balabo abaphatheke kumkhuba wenkohlakalo. Umsekeli kanobhala ehlangothini lwabasakhulayo beZANU PF uMabutho Moyo uchasisa ngohlelo lwabo lokuzama ukulondoloza umnotho welizwe.
Kumqoka sibili ukuthi ubugwelegwele kumele buliswe elizweni leZimbabwe, ngoba sesinanzelela ukuthi okwenze umkhonomi wethu ube yilokho yikho khona namuhla, okukhulu kwakhona kwenziwa ubugwelegwele obenziwa ngabantu abayebethenjiwe ukuthi bebesemahofisini ayiwakhangelele ukuthi aqhube afake ingqubekela phambili elizweni.
Upha isizathu sokuba kungani beqale ngokuveza inkokheli ebandleni labo leZANU PF.
Laba abaphakathi emhlanganeni wethu sibaphithuba lokuthi bezigezise bezisho ukuthi hayi bona bamsulwa, ukuze abantu beZimbabwe bebe lethemba lomhlangano wethu weZANU PF. Ngoba inkulumo eningi lapha esitradeni yokuthi ubugwelegwele buphakathi kithi kuZANU PF.
Uthi ulethemba lokuba abezomthetho bazowuzwa umkhosi ohlatshwa ngabantu phezu kwalolu daba.
Umongameli wethu ukhulume cacca ukuthi wonke umuntu ozatholakala elecala lobugwelegwele, inotho yonke yakuyithole ngobugwelegwele uzayithathelwa.
Kodwa abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi bazoyicela isivuthiwe. Unobhala kulolu hlangothi u-Ostelos Gift Siziba ulandisa kabanzi ngalowo mbono wabo.
I-Anti-Corruption Commission yeZimbabwe sonke siyawazi ukuthi ukusebenza kwayo kusukela kudala ukuthi iyakwazi ukukhuluma bayidayila amazinyo okuluma ikakhulu uma sikhangela indaba ze-corruption.
Uthi kulamaqembu ambalwa aphatheke kuzibanga ezehlukeneyo zomkhuba wenkohlakalo.
Laba bantu baku huge corruption and kundaba ke ze-fuel ibaba operator abayenza ama izinto eziningi ze-fuel. Okwesithu basendabeni yekutshintshwa kwemali.
Kungakho esithi yena labanye bakhe uSiziba bazake balinde babone ukuba uvunguza usiya kuphi umoya lo wokulwisana lenkohlakalo okukhulunywa ngabezakhe. USiziba uthi akabone esiba khona obotshwayo ngemva kokutholakala elomlando ngabezakhe.
Ngabantu abakhulu ke kezombangazwe njalo bakhona abancane sebeke bazama abafikanga ndawo. So mina ngenzela ukuthi namuhla njengoba beyenze i-press conference bazaphendukwa sababuza ukubana ke abantu abanjengo-Tagray bangaphi, abantu abanjengo-Rotenburg bangaphi, abantu abanjengo-Emerson Damuzumnangagwa bangaphi mayelana le ndaba ze-corruption ngenxa yokuthi yibo ke abaphambili ngendaba ke zokutshontshwa kwemali elizweni.
Ingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Chenesani Ntungagwa uthi akuqali namhla ukhulunywa ngumgcini sihlalo wezakhe lequla lakhe.
Akula lutho engaluthabela engaliqokezeleli izandla ngoba inkulumo leyi ma sikhuluma ngobugwelegwele into eqondileyo. Inkinga engiyibonayo lapha eZimbabwe umthetho wethu ubungacaci ukuthi ubugwelegwele kuyini. Sesidinga amacele ukuthi hayi kho nje sizothola khona hayi sokulamandla sibe lamandla ukuthi bengabopha abantu ngamafitshane. Ngathi mina akukho kutsha kimi lokho, asonto engayikhangelela ukuthi ikhulunywe umuntu onguye ozibambileyo kuyanile i-commission.
Ulandisa ngakukhangeleleyo uNtungagwa ukuba ngabe yikho okwenzakalayo hathi kube lokhe kusethuswa lokuxwayiswa abantu.
Ma kuthiwa khona kuye kwaba lezinye indaba ezaripotwayo akukhulunywa ukuthi sezikwisiphi isigaba kumbeni sokusetshenzweni sokudingwa abantu yini sokubanjwa amaphepha ama-ofisi akade ebhalwe izimali ekade zitshontshwa. Ngenxa yani isabe siloku esikhuluma ilizwe leli kalithathanga ozibuse namhla. Sesile minyaka mbona esingathi amashumi amane, kutho ukuthi sokusithetha amashumi amane ukuze siqale ukukhuluma ngolako ukuthi hayi akusali izibani bani akusali izibani bani.
Abezakhi bathi kunje sekulodaba lwenkokheli yenkampani kahulumende yeZimbabwe National Roads Administration Zinara oselusemthethwandaba kuthi olwenasa lusahluzisiswa ngemva kokuthola imibiko yokungaqhutshwa kuhle komsebenzi kanye lenkohlakalo. Kungakho besithi asikho isizathu sokubumba enye ikhomishini yokucubungula lezindaba e-National Commission of Inquiry ezamele ihluzisise indaba zenkohlakalo njengalokho okuke kwabethwa ngumongameli Emerson Mnangagwa ngemva kokuvezwa kwenkokheli yeZANU-PF kwezenkohlakalo. Besithi lokho kungenziwa nxa kuyukuthi kuqondiswe kwabebandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Umongameli Emerson Mnangagwa lomkhokheli webandla le-MDC uMnumzana Nelson Chamisa lamhlanje bachayele ihlombe eleMelika ngokufikisa iminyaka edlula amakhulu amabili 243 lithole uzibuse ogcweleyo kuhulumende waseBhilitani. NjengeleZimbabwe leMelika lalo lakhe labuswa ngeleBhilitani lazothola uzibuse ngemva kwempi yenkululeko ngomnyaka ka-1776. Embikweni awethule enkundleni yeTwitter, umongameli Mnangagwa uthe ufisela umongameli Donald Trump lozulu weleMelika ikhefu elihle. Wengeze wathi ukhangelele ukuthi kube lobudlelwano obugxilileyo phakathi kweZimbabwe leleMelika. UMnumzana Chamisa yena ubonge uzulu weMelika ngokuxhasa abantu beZimbabwe ngaso sonke isikhathi njalo wabafisela ikhefu elihle. Umongameli Trump ukhangelelwe ukukhuluma emkhosini wokunanza ozaqutshwa esigodlweni iWashington DC.
Ngizazikhipha labangani esisebenza sonke, bakhona ondlanga esisebenza sonke elapho esiathathwe khona.
Uxolo. Kuza kuba lezigwagwagwa zamabutho njalo ezidaladeni okwangakwakuqala elizweni leli. Lokhu kube lento enje eMelika njalo umongameli Trump usolwa ngabantu abaningi ngokwenza lokhu. Untungameli Nkomo, Studio 7, uxoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ePennsylvania, unkosazana Sanelisiwe Ntini, waqala ngumbuza ukuthi yena uzalethakazelela njani leli langa.
Ye, ngizazikhipha labangani esisebenza sonke, bakhona ondlanga esisebenza sonke elapho esiathathwe khona. So ukuphuma nje siye epark endaweni eligceke lapho esingahlala khona sibuke ama-fireworks. Ipark yakhona isendaweni ephakeneyo engathi iphezu kweqaqa. So lapho esiyabe sihlezi khona siyabe sibona ama-fireworks ayenzakala phose idolobho lonke. So yikho engithanda ukuthi ngikwenze namhlanje.
Ungathi lichoni leli langa kuwe la kuZulu weMelika ikakhulu nxa siqathanisa lelanga likaZibuse weZimbabwe lapho esizwa khona abantu abanengi bekhala besithi ayikho inkululeko.
Ayi mboni ngani okuqakathekileyo esingakukhangela ukuthi nxa sisithi uZibuse sitho ukuzivusa kukuphi ngoba kulokuzivusa abantu esithi basinika uzibusa basikhululileyo kwezinto ezingabe zisihlukumeza like izinto ezinjengokuthi esingathi yi-colonialism abantu abafika bathathele amandla endaweni engiyabo. So kuhle ukuthi sithole uzibuse sibe kwazi ukuthi sizifakele imithetho engeyethu senze esibona kusifanele thina njengelizwe. Kodwa kumele futhi sinanzelele ukuthi abantu esingathi ngamaqhawe abayibo abasikhululayo from ukuhlukumezwa sinanzelele ukuthi bengabi yibo abasihlukumezayo kusasa. Okuyikho emboni ngani engxenye asikakunanzeleli thina njengelizwe kumbe kusazo sithatha isikhathi eside ngoba nxa ninanzelela lapha kwele Melika uzibuse wabo bamsayina iminyaka engu-200 eyadlulayo. So sebehambe isibanga eside nxa siqhathanisa lathi ukuthi thina khona sisenelisa iminyaka engamathumi amane kuphela. So ingxenye compared to bona ukuthi sebehambe isibanga esinganani. Engxenye kulezinye izinto esisazozixazulula esisazofunda ukuthi sizenze njani ngoba bona sebehambe isikhathi eside angazi ukuthi besesele minyaka engangeyethu belozibuse ukuthi basebehambe kangakanani ukuncedisa abantu uku-empower abantu abangababo. Kodwa mboni ngani kuseselomango omude okufanele siwuhambe ukuthi abantu bathole ukuzibusa okweneleyo ukuthi abantu benelise ukuphila impilo esuthisayo ukuphila elizweni eliku-rewardayo for imizamo yakho.
Alo-ke ngunkosazana Sanelisiwe Ntini isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 esedolobheni lePennsylvania. Abaphila legcikwane lengculaza abavela kumagumbi amane elizwe batshengisele ngokuhlala enkundleni ye-Africa Unity Square bucwadlana nje ledalele ephalamende njengendlela yokubonisa amalunga edaleleli lohulumende ngokuqakatheka kokulungisiswa kwezikhalazo abazethulele umhlawuli walo eziphathelane lenkinga ababhekane lazo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abakade besekutshengiseleni kwanamhlanje bathi inkinga ekhokhelayo ngeyokusilela kwemithi abayinathayo nsuku zonke lokube betholiswa esekade isikhathi sayo sokusebenza yedlula. Unkosazana Patience Dube wenhlanganiso eye-Hope Alive Child Network emela ilungelo labantwana abaphila legciwane lengculaza kulokhu kutshengisela.
Okundethe lapha yi-issue yama-expired medicines aphiwa abantwana endiningi labo ikakhulu ama-adolescents abasanathi imithi liyana sokule high default rate amongst ama-adolescents and young people.
Uthi injongo yalumbuthano yokuba bakhulumisane lenkokheli kahulumende lamandla edale lephalamende.
Injongo yethu ukuthi sikhulumisane labezempilakahle labameli bethu ukuthi nxa kuyukuthi kule mali usebenzayo ukuthi ihambe iye-procure ama-medicines a-right angayi-expiyanga.
Omunye wabekade bekulo mbuthano ngunkosazana Josephine Ncube wenhlanganiso yezenzeleni People Living with HIV etholakala eMatobo District lakoBulawayo.
Thina njengabezenzeleni people living with HIV network from iMat South le Bulawayo siyimathebelele ndimipha forum. Sisithi thina sesikhathele ngokuthi
kasilo daba lwemithi eseyadlulisa isikhathi sayo sokusebenza abakhala ngakho kuphela.
Sithi thina izinto zonke ezempila kahle eluhlwini lweMat South abuye kusifinyelele lathi ngesikhathi. Kathi sinxa sikhangela, asikhangeli kuphela imithi leyi, sikhangela kuphela sokulama non-communicable diseases.
Isimo ilizwe likiso kudaba lokuswelakala kwemithi enathwa ngabaphila legciwane uthi siyingozi enkulu kakhulu.
Sikhona sesiqalisa amaphilisi ama-ARVs kwathiwa khona vele unganathi iphilisi eli-expayileyo kodwa siyamangala lawa se-extendise i-shelf life ukuthi shuwa shuwa ngempilo zethu sesingani sidlala amakhasi ngempilo zethu kodwa silabantu abasimelayo nxa sibatshela izikhalazo zethu umuntu wenze ngani ukuthethe kodwa nxa esefika ngapha ephalamenti asikaze sizwe lo yi-one okukhuluma emele isektha yethu eyabantu abaphila legciwane.
Umnumzana Sipho Mahlangu, elinye lamalunga eZimbabwe Country Coordinating Mechanism CCM ngaphansi kwesikhwama seGlobal Fund esibona ngodaba lomikhuhlane ebalisa ofuba oqhuqho legciwane lengculaza emela abaphila legciwane ilizwe lonke njalo esebenza eseVictoria Falls laye ulandisa ngesisusa salombuthano.
Phakathi kwepetition kulokukhala ukuthi nga indaba yeHIV particularly leTB iyaprioritizwa nsitho ukuthi ifakwa ku-top agenda. Nxa ifakwe ku-top agenda nyabe sensitho ukuthi la ku-budget iyaprioritizwa elizweni lakithi. Yes, laba sincedisayo njenge-Global Fund. Kodwa i-Global Fund indlela encedisa ngayo iyachiya isikhala esikahulumende.
Ulandisa ngokungazinikeli kukahulumende ekugcwaliseni izithembiso azenza kuZulu okuhlanganisela labo hlangothi lwabaphila legciwane elizweni.
Uhulumende uthembisile ukuba uzayivala igap leyane ye-more than 6 million kodwa lanamhla kakayivali. Nxa sikhangela ke i-Global Fund indlela esebenza ngayo, nxa ilizwe lingasavalanga isikhala lesiyana, i-Global Fund ayisalethi yonke imali ngoba imali ibuya in batches.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Young Positives ebona ngeziphathelene labantwana abakusigaba seminyaka esukela kwelithumi lasiyagalombili kusiya kwengamathumi amathathu lanhlanu abaphila legciwane bemelwe ngunkosikazi Anna Sango.
Siyakwazi ukuthi iZimbabwe imi inje yakhomitha i-1 million to the Global Fund Replenishment and up to date sebebhadale bona i-300,000. Futhi sikhangele ngendaba eze-foreign currency lezi ezenzakalayo eseziyenza ukuthi i-National AIDS Trust Fund ibisiyefuleka ukuthi ikwanise ukureyiza i-foreign currency efunakalayo ukuthi bona bakwanise ukuthenga ama-ARVs.
Umqondisi wohlangothi olubona ngeziphathelene lomkhuhlane wofuba legciwane kugatsha lukahulumende lwezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uDr. Owen Mgurungi uthi kulilungelo labo laba bantu ukutshengisela ngokuthula besebenzisa yiloba yiphi indlela. Isisusa salolu daba uDr. Mgurungi uthi siyaziwa kuyikusilela kwemali yakwamanye amazwe okungaphezu kwabo njengoba kuludaba lwabogatsha lwezemali kanye labehofisi yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okubhekane labesifazane ngalezi zikhathi zobunzima ngenxa yokonakala kwesimo somnotho kanye lokweqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga we-netball eliya emncintiswaneni we-2019 World Cup. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane, ilunga ledale le-Congress lakwele Melika umnumzana Justin Amash owebandla lama-Republicans ocunule abebandla lakhe ngokusekelana labebandla lama-Democrats ekuthini umongameli Donald Trump akasuswe esikhundleni usephume ebandleni leli. Ibandla leMDC selicothoze uhulumende ngokukhetha umnumzana uTloyile Slaigwana ukuthi abe nguye okhokhela inhlelo zogatsha lokhetho. USlaigwana ubevele engophethe lesi sikhundla kusukela ngomnyaka odluleyo. Kodwa wayevele esebenzela ugatsha lwezokhetho olweZEC langesikhathi impumela yokhetho luka-2008 luze lwethulwe ngemva kwenyanga eyodwa. Ibandla leMDC lithi ukufakwa kulesi sikhundla kwenzakeleyo kutshengisa sobala ukuthi uhulumende kazimiselanga ukubandlulula indlela okuqutshwa ngayo ukhetho elizweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele siphathamandla sebandla leMDC umnumzana Thandeko Zintimkandla endawonye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu.
Hayi, okwakithi vele akulanto entsha mpela esingaphuma layo khonapho ngaphandle kokuthi sikunanzelisise ukuthi kulokhu kungenwa mpela kungena empandeni zokuthi abantu babambe amandla ipower. Sebeqala ukucabanga manje langekusasa ukuthi siba nama-elections kuzenzakalani. And enye into I think statement okuthiwo yilokhu ukuthi ma umuntu esenza into phela afuna ukuthi laba ababukeleyo ba cabange something. So I think okuthiwo yilokho abakwenzayo ukuthi asiyindawo sisesekhona nama-elections nalaba ecabangela ukuthi singenza something ngawo ngo-2023 singabe lizalesi sikhathi sena. Kuyaye kwethusela lokhu abalento yenziwa abantu mabenza ama-outcry benethuse uthiyele ethuke noma ningena kwi-sport selivele nje selethukile. I-MDC manje namanye amabandla aphikisayo kuze bazibuze ukuthi yikuyini abazabe bekulindele for 23 if abantu bekuzeza sobala ukuthi basalwa mpela.
Mnumzana Mkandla, asingeke sathi i-MDC layo isigoqe kakhulu izandla ngoba siyabona ukubana ngesikhathi sokusiya ukhetho kujayela ukuvuka indaba ezinenge zokuthi ngakulungiswe lokhu lalokhu. Kathe sibazithulele kwaze kwabiselwa uSlaigwana, sebeqalisa ukukhuluma sekungenile uSlaigwana. Kathi kungani begoqe izandla kangaka?
Ngisakazi loNdlovu labalaleli ababukeli. Indaba ilapha uyise iphethile okaNdlovu khonapha. Laba abantu okukhulunywa labo, umbokuzane ukukhuluma labo, ngamahlongandlebe kabalaleli, ngoba into yokukhuluma ungaze uba ngumsindo ukhwele phezu kwentaba wenzeni, uzibhuqe phansi. Mina ngombono wami ngibone engathi vele kabalandaba, ungathi kulolutho abafuna ukulugolomba. Ye-MDC ingakhuluma izithilizwi kodwa nxa uloko ulando kade kwakhulunywa vela laba abantu vele ngabalandaba ikuthela amazi emhlani wedada. Njengobona kwami indlela kumele kukhangelwe engathi ngesilungu izistrategi ezinye, mhlawumbe ezingale kwenkulumo, kumbe zibe ziningi kukhulunywe kusenziwa lokunye. Ingabe yini lo lalo uyazicabangela kambe kuyini okunyongeziwe? Ngoba iqiniso i-MDC ingavuka ikhuluma nsuku zonke. Bayalalelwa ngubani? Sebekhulumile ukuthi idalela kuSlaigwana bikhona kuze kwedlule u-2023 kuye phambili khonale.
Ilungu yipressure.
Akunapressure abayifakayo engatshintshi izinto. Le nto yabo yokuthela ithebethebe ungayifananisa kudala i-destabilization, le-destabilization war yamagorile amalwecashi ukuthi yakugijinywa kudilizwe lokuyana abo. Isidwane sisikhathi one isikhathi eside kakhulu and two ayitshengisele ukuthi i-direction yayiya kuphi. O-Smith babethi uma befakwa under pressure njalo abantu babedubeka, abantu baseZimbabwe ikakhulu apha elungu. Kodwa abantu abamnyama ungababuzi okwedlulokwa kuso ithebethebe kwabo lokhu akuniki i-pressure eqakathekileyo engayenza ukuthi abantu baze bethi lasho kunzima. Ukuze bayenzena lezi mpakama msebenzi eze-GP yenze manje kuthengisele ukuthi yena lokhu efuna ukulwa. Into leyo yenzayo wena ayisebenzi. Awungeke ukube kusenza into efanayo for njengoba esimkandli ukuthi kadlula iminyaka eyi-5 kale kube lele kudlula omunye uyenza into efanayo, ukhangelele ukuthi kube le mpumelo ehlukile. Kuthi ayibula obezilibula-ke lokhu. So ngeke mina angiboni lutho olutsha after ukungena ngaphandle kweminyaka ehlukeneyo between umoyi umodern sandrayi nalo muthi uthamisa.
Nanto udaba mnumzana Mkandla uya uNdlovu uyatsho lapho kubana ijetsha le MDC lelikhanya lingasebenzi.
Hayi liqiniso eliseleleyo lelo. Ngangithi njengoba ngithile se inkulumo ze MDC kusukela emuva khonale phela izani ngayiqalanga nge-MDC khonale emuva le nayito omina mina kasiyindawo i-MDC ingazikhulume izani uPF njengoba ngithilo sisitho kayilaleli.
Lo ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ilungale MDC ubexoxa endawonye lomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ingcwethi ecubungula ezombusazwe. Kwezemidlalo, iqembu labesifazane abamela iZimbabwe emdlalweni wokuqhaga engezandla we-netball ababizwa ngokuthi the Gems basukume namhlanje belubhekise emncintiswaneni wenkezo yamazwe omhlaba eye-2019 World Cup oqhuthelwa kweleNgilandi. Abeqembu le-The Gems abaza kuma kancane kuhambo lwabo kwele-Dubai bengakayifika edolobheni le-Liverpool bathi sebelungele ukuyaphakamisa iflegi yeZimbabwe okumqotho hathi okwenziwa ngabeqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elama Warriors elinqotshwe okuyangisayo ngele DRC 4-0 emncintiswaneni wezwekazi leAfrika oweAFCON. Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sinye lele Australia, Northern Ireland lele Sri Lanka okungamazwe aziwayo ukuthi alentshantshu zabadlali. Omunye wabadlali beqembu le-The Gems uBeauty Sithole uthi balakho kunqoba ngakho ke amanye amaqembu angaba khangeleli phansi.
Leza tata twayisa ipe namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ipe namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Leza tata twayisa ipe namayimbo bana bobe nikubomba ntito yobe. Nalika pondo ine naliba ine nalakolwa ine nalichita pyonse tivi. Nalika pondo ine naliba ine nalakolwa ine nalichita pyonse tivi. Nalika pondo ine.
Leza tata ingoma emnandi, ingoma ejahelisa khulayo uChris Makoya esigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje. Kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abe commission ebona ngezokulwisana lenkohlakalo eZimbabwe Anti-Corruption Commission baxwayisa abaphatheke kulumkhuba ukuba bazobotshwa kungakhathalekile lokuthi balezikhundla ezinjani. Silugqiba ke lapha uhlelo, igama nguChris Gande lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, July